Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 23 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi balutshwana abongi labongikazi abakhalale umsebenzi namuhla. Kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa.
Ingxenye yama local peace committees ekhona kuwo wonke ama local peace committees lawo isiba lama political party ngakho lawo siyawa trainer kulokho esithi thina ngohlelo lothwana ngama peace campaign sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance basungula umkhankaso wokukhuthaza ukuthula lokuhlalisana ngokuhlanganisa abamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRIPC. Uwisa Ezimathonsi, umfuyi wakonhlekisa enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21. Ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi balutshwana abongi labanye abakumsebenzi wezempilakahle ababuthane ezibhedlela namuhla betshengisela phezu kweholo eliphansi. Abezempilakahle laba basungule uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngomvulo. Bathi ukungabuthani kwabo namuhla kubangelwe ikwethuselwa ngamapholisa wona athi ukutshengisela abakwenzayo ezibhedlela kwephula umthetho. Ngokunjalo abenhlanganiso ezibamelayo bathi sebexwayise abongi labongikazi ukuthi baqhubeke bengayi emsebenzini kodwa behlezi ngekhaya ukuze bengahlukuluzwa ngabomthetho. Abethuselwe bagcina bengayanga ukuyabuthana esibhedlela namuhla bagoqela labo abasebenza esibhedlela seChinoyi General, eMasingo General eChiretsi, United Bulawayo Hospital, kanye lempilo koBulawayo kuzobala beParirenyatwa Group of Hospitals eHarare. Abenhlanganiso zabongi ezigoqela iZimbabwe Nurses Association labeZimbabwe Professional Nurses Association bathi ukukhalala umsebenzi kwabo kuzaqhubeka andubana uhulumende abengezelele iholo. Kusenjalo umnumzana Paulina Sisikhosana, umqondisi wohlangothi oluqhatsha abongi olwe Health Services Board, uthi abanye kade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini namuhla. USikhosana utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi bazakhulumisana lezinye izisebenzi zibuyele emsebenzini ngesiphangiphangi.
Abongi sesike sakhuluma labo mayelana singathi ngenzuzo kumbe imiholo yabo abayitholayo. Ngiyathemba liyazi ukuthi i-economy yeZimbabwe kwalezi nsuku yayimanga kuhle, kodwa ngingathi lapho kungani bekulomsindo khona izisebenzi ezempilakahle useChinoyi lase Midlands leParirenyatwa, but otherwise kwezinye indawo izibhedlela zonke basemsebenzini.
Ye, siyabona ukuthi ezinye izibhedlela kukhanya ngazani kule ndawo ongasasebenzi khona njengoba bekhalala imisebenzi. So kwenzakalani khona manje nxa sikhangela lesibhedlela?
Isibhedlela ebengitsho ukuthi eChinoyi leBankhead Hospital, Midlands, iGweru Provincial Hospital, yiko okungani ebengani abayi emsebenzini. Eparelenyatwa, bayasuka ekuseni bademonstrate babuyele emsebenzini. But otherwise, zonke izibhedlela ezinye basemsebenzini, abongi lamadokotela.
Ye, okusobala lapha dokotela Sikhosana ukuthi abantu laba bathi holo labo bafisa ukuthi bahole ngedola leMelika ngoba leZimbabwe seligugudeke kakhulu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sike saba lomhlangano labo abazange bathi ukuthi khona bafuna ukuthi umkholo wabo ube ngama-US dollars. Bona bathe bafuna inzuzo yabo engathi ngama-health allowances abhadalwe ayengezelelwe. So yikwesikusebenzela esikusebenzayo kathesi sibone ukuthi sizaphuma lani.
Kodwa libona ngazani liza kulungisa ngesiphangiphangi khonokho?
Hhayi, kulunga kuzalunga
ye. Ye, nxa usungabatshela ke odokotela khonapha njengoba sizokuthiwa labo sebengenile konke lokhu, ungabatshelani kanye labo mongi ukuthi kuyini okwenzayo kathesi?
Angisoze ngikhulume labo through esingani intatheli izindawo. Masikhuluma sikhuluma labo kuhleli phansi.
Udokotela Sikhosana, Paulinus Sikhosana, ngumqondisi wohlangothi oluqhatsha isebenzi zezempilakahle olwe Health Services Board, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Ukwanda kwezehlakalo zodlakela kanye lokuthunjwa kwabantu kulezi nsuku kwenze inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yasungula umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mkhankaso usungulwe elokitshini leMakhokhoba koBulawayo. Kubika ubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe amane agoqela iZANU-PF, iZAPU, iCCC leNPF aphatheke kusehlakalo sanamhlanje emanyane labeZimbabwe Christian Alliance ekufoleni kwanamhla ngenjongo yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Umnumzana uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi bayafundisa abezombusazwe ngokuthula nxa bekhankasa bengamabandla ashiyeneyo.
Ama-local peace committees lawa siyabe sibafundisa ngendaba zokuthula, ngendaba zokuthi bangasebenzelana njani imbono ehlukeneyo njengoba sonke singamaZimbabweans. Ingxenye yama-local peace committees ekhona kuwo wonke ama-local peace committees lawa isiba lama-political parties. Ngakho lawo siyabatraina kulokhu esithi thina ngohlelo oluthwana ngama-peace campaigns. Sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Umnumzana Mishek Gumbo oyebandla leZANU-PF uthi umongameli wabo uhlezi ebakhuthaza ukuthi balondoloze ukuthula.
Okungenze ngithande into leyi yokumatsha, ngibone uthi inhle kakhulu ngoba iyenza ukuthi sibe nokuthula beni sethu. And thina ezizanu-PF, our president is always preaching about peace, 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 peace. So thina ezizanu-PF, we are peace loving people. Lokhu udlangudlangu hhayi asikufuni. And ngithanda ukuthi ngibonge futhi even labafundisi kakhulu ukuthi labo now they are coming on the table preaching peace, the same gospel which has been preached.
Umnumzana Manuel Mukuli webandla le-National Patriotic Front uthi iZimbabwe isidlule entweni eziningi kakhulu njalo abamasonto bayazama ukuthi babafundise ukuthula.
Uthi lalokho siyabe sikuyenza sibe peaceful, kungabi le-violence. Lami nginje so ngingumkhokheli, so ngiyabe ngithanda ukuthi lami ngikhuthaze kakhulu amakhadi ami, abantu abami esihamba labo lapho siyabe sikhankasa khona as a party yethu, i-National Patriotic. So kuba mnandi kakhulu ukuthi sibe peace, kungaliwa la iZimbabwe, phezulu yonke iZimbabwe i-national yethu, kungaliwa. Sesikhulile kuzinto ezinje, asibeni sibambane siyenze into e-right.
Umnumzana Andrew Ndlovu unobhala jikelele weZaphu uthi ibandla lakhe alilawo umkhuba wodlakela kusukela kudala.
IZAPU yona ngokwayo ayiso party ele-violence. Ngibona kungala sizathu sokuthi abantu beZimbabwe sibe ne-violence or any political party iyenze i-violence, ngoba yona impi yenkululeko yayivele okunye kwezizathu eyayizilwela ukuthi kube lamalungelo ukuthi omunye lomunye avote ngendlela constitutional esithi one man one vote. Yiko mangikhangela ama-church vele mdabuko wabo abebevele bengabantu abakhuthaza ukuthula lokubambana lokulingana kwabantu ezigabeni zonke.
Umnumzana Shadrack Sibanda webandla le-CCC uthi bebekhuthazana ukuthi bengaphatheki kubudlwangudlwangu obuba khona kwezombusazwe. Unkosikazi Melissa Ntini sakhamuzi zakoBulawayo uthi iningi beselisesaba ukuthi lazakale ukuthi bami ngaphi ngokubulalana okukhona.
Lokhu okwenzakale eMakhokhoba siyakubongela kakhulu njengezakhamuzi abahlali beZimbabwe. Iningi labantu beliselisesaba ukuthi libonakale ukuthi ngabaliphi ibandla ngalokhu kubulalana osokukhona lokubotshwana. Siyathaba ngalokho okwenziwa ngama-church ngoba abantu bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nguye ohlelayo konke, njalo iBhayibheli liyakhuthaza uthando lokuthula sikhathi sonke.
Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithe lokhu okwenziwe emzini weMakhokhoba kuzasiwa kwezinye indawo osekubunjwe amakomiti angamashumi amane lasithupha i-46 abizwa ngokuthi ngama-local peace committees asezabelweni ezitshiyeneyo eZimbabwe ukuthi bakhuthaze ukuthula lokuhloniphana beyizizalwane zaleli lizwe ezilembono etshiyeneyo. Ukufola kwanamhlanje kuqhutshwe ngamabandla ehlukeneyo kanye lezakhamizi zeMakhokhoba, abantu bekhuthazana ukuthi balondoloze ukuthula izikhathi zonke. Lokhu kulandela ukubulawa kowayelilunga le-CCC emzini weLobhengula koBulawayo umnumzana Langelihle Dube, ukuthunjwa lokubulawa kwelinye njalo ilunga le-CCC eshidungwiza duzane leHarare uNkosazana Moblessing Ali kanye lodlame oluqhamuke ngemva kokufunyanwa kwesidumbu sakhe lokutshiswa kwemizi yamalunga ebandla leZANU-PF kanye le-CCC. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uwisa Ezimathonsi umfuyi wakonhlekisa enkayi yena ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ovikela imbovane ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Kubika uEzra Chisa Sbanda.
Izakhamizi zenhlekisa zisele zibambe wangaphansi zibona inkomo zakompofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhatshana zinathe umuthi ebecabanga ukuthi ngowezifuyo. Umuthi lo buthi ungumnikazi wezifuyo koBulawayo umnumzana Lindani Mpofu.
Ngiphathise umuthi okumele uye esiphaleni, so esiphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma ukuthi umuthi lo ngowenkomo. So inkomo ya umdala belindele ukuthi yena engathola umuthi welamskin, so wahle wathatha umuthi lwana wahle wasebenzisa yena njengokuthi umuthi welamskin, kanti sesebenzise umuthi wamabele endleleni endaweni angayisiyo. Inkomo zahle zafa zonke.
Umpofu uthi waqala ufuya inkomo ngomnyaka ka-2009 ethenge inkomo ezimbili kodwa bese zigcwele esibaya kepha ilifa lakhe alisekho ngoba ziphelile inkomo zakhe.
Okwakhathesi ngisele ngizero, angisela ngitsho inkomo futhi uthi usebenza kwami kuba nzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyadinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngapha. Ngisele kuzero ayindlaluto ukuthi nxa ungathola ungasiza ephosele izandla kunoko kukhona kuphathisa.
Umakhelwane wakompofu umnumzana Ndumiso Ndlovu laye ufuyile inkomo uthi okunje kazanga kuboni.
Awumfowethu uvelele ubusisi kubuhlungu lokho okwenzakele kuye. Siyakhala lathi siyamkhalela sizihlobo sithi hey buhlungu kakhulu lokho. Kusithi mina mbonangani nxa sibe sikhangelele izinto esiziyenza ngendlela mbona ukuthi abantu nxa sibathumile mina mbona ukuthi most ezinye izinto zidinga ukuthi sizenzele. Kuyabe kukhatshana sibe kodwa ezinye izinto ziyanidwa ukuthi sizenzele ngoba umuntu ugcina siyenza into angayisiyeyi kubuhlungu zihlobo zethu. Siyakhala sindawonye sikhonapha ei siyasela ukuthi sibambe ngayo.
Umnumzana Methusel Moyo ngumlimi omkhulu njalo ufuya inkomo uxwayisa abafuyi benkomo.
Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu ngabe kuyimpazamo kuphinde futhi kube ukuswela nje ulwazi. So abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde bazifundele. Nxa uthenga umuthi wenkomo uzwisise ukuthi umuthi lo usebenza njani. Lo muntu omnika lo muthi mbe umuntu ogcina inkomo kumbe ngumzali ekhaya dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi. Njalo singahlanganisa imithi eyamabele yayihlale yodwa, yenkomo ihlale yodwa. Ukuze ukuthi umuntu engaphazamise ecele ukuthatha umuthi wamabele njengalokhu wathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo, inkomo zafa.
Abesibhedlela sezifuyo abeveterinary bathi kuqakathekile ukuzwisisa ngemithi yezifuyo. O-Inspector James Spanda usebenzela ugatsha lwezokulima kuhlangothi lwe-veterinary services ehlola kakhulu izifuyo.
Kulaba abalenkomo nxa line problem, ngicela lixhumane labe-veterinary department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama-measurement akhona aminjani ukuze lingalahlekelwa izifuyo zenu.
Unkomo ezifileyo ezilithumi lanhlanu 15 bezingezikamnumzana Lindani Mpofu, ezine bezingezikayise omdala onguye ozinathise amaphilisi ezilimo, ukuthi-ke ezimbili 2 bezingezikagogo. Isibaya sihle savalwa kompofu. Ngiyimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngobunzima obudalwa yikonakala komnotho osobubangele ukuthi abezempilakahle lababalisi bakhalale umsebenzi. Abamabandla aphikisayo bathi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi asuse uhulumende weZANU-PF yembusweni kukhetho luka-2023 ngoba esehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe kanti njalo esiyaphambili ngokwephula amalungelo kaZulu. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto iqhubeka ikhwela mahlayana njalo le dola lakuleli lalo lilahlekelwa luhlonzi mihla ngemihla. Abalwela amalungelo bathi lanxa amapholisa esithi ukubulawa kwelunga le-TRIPC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, lolu daba luveza sobala ukuthi ezombusazwe azimanga kuhle. Sixoxe lo kansila we-TRIPC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kusobala ukuthi wona ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngakhi into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial cycles i-balance of payment ezilonke zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili. Khangela even iRwanda Indiana iyenza izibanga ngenxa yokuthi kona ama-lines of credit akhona avulekile. Thina ngapha ngo-2009 sibe senze i-GNU eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abahuquluzi benotho. From 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha. Kungashiyo ukuthi ndoda ubikiwe uyayazi into ayenzayo kumbe uhulumende waphana wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini, kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu. Pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuquluzie benotho ngemva kokuzonda bezondela u-former president ubaba uMgabe esiwasishiyayo ngokuthi kona usevumele ubana kuthathe umhlaba. Pho-ke umalume ne-TRIPC bahamba labo bona labana abantu abayibo abasenzekela siye endaweni enhle.
Nanso baba uNdlovu uyamuza ubaba uChuma uthi yini elivoxayo, yini elibulala umnotho?
Umzukulu uThuma ukhulume izinto 2 eziqakathekileyo. Ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi. Wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo. Kodwa katsho ukuthi kubangelwa kuyini ukuthi ilizwe njengeRwanda lithole usekelo, amanye amazwe athole usekelo, thina indaba usekelo singalutholi. Okwenza usekelo singalutholi human rights abuse ekhona elizweni. One, akula muntu azophothela imali yakhe elizweni leZimbabwe investa kumbe sinike line of credit ngendlela abantu abahlunyezwa ngayo, abanyamalala ngayo, ababulawa ngayo, abangavunyelwa ngayo ukuthi bademonstrate batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazi. Yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe. IRwanda namanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu, njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi. Thina esikwenzayo kasikwazi. Sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions kodwa ilizwe laprosper, iZimbabwe laseRhodesia abantu babephila lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha, kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions ena la ekhona. Njalo sithi thina lo mbuso obizwa ukuthi yi-Second Republic, ingazi ukuthi kutshoni, u-worse of than okaMgabe. Nanko phela uMgabe laye wayekuma-sanctions kodwa wachiya isinkwa siyi-90 cents, wachiya i-petrol iku from 90 cents to $7. Kathethi sesiyithenga-ke nge-$2 i-petrol liter. Yebo kambe elizwe lalilela, then what? Abantu abadli khona lokho, abantwana beZimbabwe sesifuna i-economy. Walwela i-freedom, but i-freedom yangikhona kasisayiboni kathesi eyalwelwayo. Abantu sebekunywezwa ukudlula ngesikhathi sikaSmith.
Nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula oluka Smith ubaba uNdlovu lapha, sike sezwa njalo lo mnankagwa ekhuluma phezu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula.
Right, okokuqala ubalule amele ayinanzelele iZimbabwe in terms of ama-human rights kumbe umhlukuluzo kwabantu ngibukula kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi, including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions akesi sikhuluma. Kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khonaphana, yena lwana ophethe intambo kwaphana indlela ayiphithesa ngayo angafuni ukuzigqamula ekhulumeni into singakunandileni kukhulu ukudlula la. So ungabona umuntu ebona ngantombe kathi nathi sivalele phandle ngenxa ama-human rights abuses iyabe ngathi kani kanti even kwabe sekafile. Look at how people are dying and being killed and all these things ezinjani. Look at amanye amazwe kona even e-America e-Britain kwapha how people sibonile nje kathesi ivira le iqalisa ubabo le 92 years odizeka ukuthi mala ademonstrate e-United Kingdom kwabana e-Britain bambona esehluza amapholisa bambopha bahamba la 92 years. So nxa kungathiwo abuse nale ekuyale yiphi, so yinto abamele bakunanzelela ayisikho about human rights or whatever loku abafuna ukucabanga kumbe loku ababuza ama-masters abo ekutsho.
Baba Ndlovu, njenge-Triple C siyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi hhayi isingabona abantu abaningi votela ibandla lenu kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla lenu kaliqoqekanga, bathi nxa bekhuluma kalila ma-structures, ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle, ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele.
Abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-Triple C kasila ma-structures, kayisiwo malunga e-Triple C, ngabantu bezanu-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani sibunisani, yibo abayenza njalo. Kodwa-ke thina siqoqekile ebusikwenzayo, siyakwazi njalo silungiselele ukhetho oluzayo, sikwazi ukuthi sizanqoba sibili lasoze sidliwe. Okwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisiwo ibandla lethu iZanu-PF yikho kufunayo. Ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibisimsondeze eduze ukuthi hayi mina ngiqheliwe engxenye kungaphromising i-split izinto abazizamayo. Kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu lamalunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-Triple C kobulawayo, ubexoxa endawonye lelunga leZanu-PF Umnumzana Joseph Chuma lithiya indlebe kuhlelo lwekuseni lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemvelo luthi lulungisa isikhwama sokuhlawula labo abahlaselwa zinyamazana zendle ngesikhathi sezibulele abantu abedlula amachumi amane elizweni njalo zalimaza abanye lonyaka. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemvelo umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu kungxoxo ayenzelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Kuthi zabona abantu besiya ngale besiya besithi nalezi ezithileyo kwakhitshwa i-ivory yakhona kayingathengiswa. Kuthi lazo nalezi elithi ziningi kulamanye amazwe angelalutho, hhayi sithengiselani ne-Afrika kuphela. Siyakubekwa si-Afrika abantu vele balutshwana bangabasesimeni sokufuna ukuthenga into. Esithole ukuthi sizehluleka ukuthi siphume le ndlela yokuthi abantu lenyamazana bebelolokhu besheya ama-resources afana nayo. Kumele ukuthi ngabe khathesi nxa kukhiwa kule ndawo ezi-advanced yindawo ezilabantu abahlala ekuphileni kwenyamazana, ngoba silama-resources amaningi avalelweyo. Bayakwazi ukuthi we will observe imithetho eyamazwe ama-international laws or ama-agreements, izivumelwano lezinqumo ekazisilanga. So sebepho ngibopha ngoba bona balamandla abanye okuthi bebophelekhiya. Kulokhu kumemethekisa ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu.
Siyasizwa abanye bengani bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende, bengadilizelwa izilimo zabo kumbe izindlu zabo. Kukhona lokhu yini emthethweni njalo bakhona abake behlawula?
Akukho. So umthetho esilawo thina welizwe uthi wona umnikazi wenyamazana yithi abantu azizo zikahulumende ngezethu abantu. Yikunanzelela indawo eziningi lapho kule nyamazana eduze kulalokhu esikuthi i-campfire. I-campfire i-community ithungamela i-council iyaphiwa inani lenyamazana ezingazingelwa ngomnyaka, inzuzo yakhona iyakiyo. Lo mcabango khona awukabhasiswa nguhulumende, sizawudiscussa thina njengeministry sisazowisa kucabinet. Umcabango lowo ngowokuthi siye lesikhwama, isikhwama lesi esizabe okwakuqala sebe siba le-special quota for hunting, imizuzu yakhona yonke iye khona phana. Ikhangele kakhulu ekuncediseni abantu abayabe belimele besiwe ezibhedlela na kube lemva, besikhangele okwenzakala kwamanye amazwe lithi lapho makhelwane kubo Botswana, Zambia, Namibia sebelokuyisikhwama okunjalo. But thina siyakustarta, siyabona lapho kulama-weaknesses khona, ngoba ungacreate-a futhi i-legitimate expectation uyehluleke ukuthi uyigcwalise usudale uhlupho olukhulu. So sifuna ukuba le ndlela yokuthi leso sikhwama sifanele, yikho sifuna ukuthi sithole le mvumo yokuthengisa. Nxa kungamanzi sithole ukuthi kulamanzi, ngoba singahlala siriyetha kuphela sokulobonakalo sisiyabhadala asisoli. Njalo kuyaqhubeka kumemetheka, ugcine phose konke umuntu eselohlupho. Sifuna ukuthi le mpendulo ezafinyelela bonke abantu. Ukuthi kungaze kwafike kuthini kube le ngozi, sizame ukuthi sivale ingozi ingabi khona. Indlovu zithole amanzi lapho ezihlala khona, nabantu bethole amanzi lapho abakhona. Nxa kusenza sifake ucingo oluphezulu ukuthi zingaphumi zisiza lapho kuhlala khona abantu, zihlale endaweni yazo njengoba sokusivula ukuthi ziyakwanisa ukundlula ziya kwamanye amazwe.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathintambo kahulumende obona ngezemvelo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi balutshwana bonke abakhalaleyo umsebenzi namuhla, kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.